Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo lapho iningi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitsho la kancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo hulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sisakhwela kwakhwela isepha kwakhwela yonke into kwakhwela i-electricity kwakhwela amahlamvu etiye kwakhwela lona ijukela akulanto ethengekayo. Ngakho ke umuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgabe. Sekuphindwe kanenge ubuhlungu. Lusizi, lusizi, lusizi kukho konke.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le embili kunengi osekuguqukile impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafica ukuthi kunengi osokuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kasathengeki. Ngo-2017 imchovi ibichiphile abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshonelayinelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengathi abalokwesaba ngabo 2017 kusiya lemuva, kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile, esingathi ukuthi into enhle. Kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela, kakusela amadokotela ezibhedlela, kakula mithi izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabulawayo Vendors and Traders Association, uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kuhulumende omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ukuthe thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotsha cha umpululu besithi hayi sizoba lethemba into sizizaguquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi nta kube lobunandi elochako luluje elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa, amateacher athasenelisi ukuthi aye emsebenzini. Khangela emakhaya abantu bayalamba, inkomo ziyafa, kulamanzi, izulu kalini, sokungathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu bayadubeka, abantu bayadubeka sibili, akulanto e-right, akulanto engcono. IZimbabwe isi-worse than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga $2, sibona isinkwa sesingama $15, khonapho abantu bahola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar, kodwa kwathi kungena i-government le entsha i-US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingamabhondi. Okuyikuqili bezwela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax, okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo sekhaya kosikhobokhobo kona la ngazathengi uyatekswa. Abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi. Iyo ngaba umehluko, kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le embili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi, ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.